abantu abanenga abafake ku cabinet president Walter Mnangagwa ngabantu abazakalayo abantu asebenza lezano isehluleke isikhathi sonke lesi ngakho akwegcekene ukuthi abantu laba bazalithana okutsha kungasenani umkhokheli wabo upresident Walter Mnangagwa la ngumuntu owazakalayo wazakala ngobudlwangudlwangu wazakala ngenhlupho zokusebenzisa amandla wazakala ngembali yokubulawa kwabantu abaningi kakhulu abuyazakale ngokuba umuntu okade uhulumende kusukela ngo-1980 uhulumende owehlele kakhulu obele umkhonomi uphethe Nelson Chamisa uthi yena akukho i-cabinet engayakha ilizwe iphumelele nxa umkhokheli wayo ongu-president engumuntu owazakalayo esehluleka njalo siyabona ukuthi i-cabinet yangkhona iningi layo bakhona labo abafakwe okungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe khonokho kutshengisa ukuthi upresident Mnangagwa umthetho akawulandeli kangako akawuqakathekisi angiboni mina alandela izixwayiso eziyabe zivela kwizisebenzi zakhe kuyikuthi yena vele umuntu owenza ukuthanda owenza umathanda sonke isikhathi engelandaba lokuthi umthetho uthini okwesibili ubupresident buka Emerson Mnangagwa kabuphumelelanga bathi xaxa ngendlela yokuthi iMDC yazi ukuthi akawinanga ukhetho akavotelwanga ngesikhiwa sithi kakho legitimate ikhole ibona ukuthi uthe fakwa esikhundleni umkhonyo waqala ukuwa izinto zaqala ukukhwela ezitolo njalo njalo khonokho kusenziwa ngokuthi kulo president ongela mvumo yabantu ukuthi abe umkhokheli
kodwa labo abafungisiweyo abatsha ke bona ubona ingane abasoze belethe umahluko ikakhulu kwezomnotho
angazi ukuthi phela singabe sithi sizazi njani ukuthi bazasebenza njani uprofessor Mthuli Ncube uyazakala ukuthi bakwaba le-bank kweleZimbabwe eyavalwayo bakhona bathi kuqhathangela ukuthi yavalwa yabaleka lezi mali zabantu so imbali yakhe kuleli lizwe kayisiyo mbali enhle kangako njalo kayitshengisele ukuphumelela njalo umuntu oyedwa phakathi kwabantu abaningi ngingalethi ukuphumelela uKirsty Coventry siyazi ukuthi ube ngumuntu obhukutshayo njalo osebenze kahle kulelo hlangothi lomsebenzi wakhe kodwa akazakale ngumuntu owazi into ze-administration as a ministry ngimzwe ekhuluma nje kathesi ku-CNN bembuza imbuzo elulanyana nje enganzimanyana kakhulu hhayi bengani uyaxhamaxhamande sithi kakezwa ukuthi i-ministry yakhe ifuna nidingani kutshengisa ukuthi uzothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aqalise ukuzwisisa ukuthi umsebenzi wakhe ngowani njalo 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 ngaleso sikhathi abantu bezanabo vele bajala ukuntshontsha babe sebentshontshe baqeda